Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge u-Evans Zininga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlazi ku-29 kwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
bakhona abantu abathole amavoti abo e-Woodville, bona bengabantu be-Source Town. Omunye wathola ibizo lakhe emazowe, yena engumuntu wakobulawayo.
Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti khona umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukwethula ilanga lokuvota lamuhla.
Wakayina omama unzenza labo minister mona bonke bacina delimitations for one constituency, so ayikhangeli ukubana nguzibani kumbe ungaphi.
Ukungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota idelimitation kungaba sekuphuma egcekeni na, ngoba uluhlu lwabavoti lumaniki-niki.
Ngise Cosmo City, laba bantu bebehamba bengena emafemini behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha, abantu babadlela imisebenzi.
Abenhlanganiso ezigqugquzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa sebeqalisile ukubhoda ngamafikitali bekhuthaza abavela kwamanye amazwe abangela maphepha okuhlala okusemthethweni ukuthi baphume baphelele umhlaka 1 enhlangula engakafiki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti. Abantu laba bagoqela amalunga edale lephalamende labake bancintisa abafana lomsekeli kamongameli webandla le-CCC, umnumzana Welshman Ncube lonkosikazi Nicola Watson. Ikhomishini yezokhetho ye-ZEC ivule ugwalo loluhlu lwabavoti ngomgqibelo kusiyafika ngolwesithathu ukuze uZulu ahlole loluluhlu ukwenzela ukuthi nxa kulamaphutha alungisiswe. Iningi lithole amabizo engekho kumbe esuswe lapho abahlala khona asiwa kwezinye izabelo zelizwe. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Abantu abaningi bathole amabizo engekho, ukanti ke okulihlekani nje kwabantu kuthole kutholakele amabizo ekhona. Kusithi ukuthi abantu abaningi abazozi benelise ukuvota, njalo bengazi bekwanisa ukuthi bevote labo bantu kuyabe kudula, ngoba kuyabe sithi ukuthi kumele behambe umango. Bakhona abantu abathole amavoti abo e-Woodville, bona bengabantu be-Source Town. Omunye wathola ibizo lakhe emazowe, yena engumuntu wakobulawayo. Omunye wathola ibizo lakhe eMathi South, yena engumuntu wakobulawayo. Kusithi ukuthi umuntu lo nxa engavota kuthi ukuthi ngelanga levoti sokumele agade amabhasi esiya khona le emazowe emashiwesi, kumbe siya le khona le duzane Plumtree eMathi South esiyavota. I-ZEC isilahle abantu abaningi, lokhu sikubona kuyindlela eyokuriga irigela uMnangagwa lokuthi khona kube le ngxabano indaba zokhetho. UMnangagwa azatshena ukuthi hayi sesibhanama elections for 7 years. Lokho esikwenziwa yizanu PS ubona kuyikuqila, ngoba kwakungemelanga abantu bekhitshwe ezindaweni zabo lapho abahlala khona. I-polling station imele ibe labantu abayi-1000, kodwa nanzela ukuthi i-voters roll ekhitshwe yi-ZEC namhlanje ilabantu abalutshwane. Kulama-voters roll atholakale elabantu ku-polling station abayi-400, enye ilama-600, abantu abakwananga. Kusithiwa kwenziwa lokho ngabongo, ngoba kumele kube le ndlela yokuhlela ama polling station ebulenjini. I polling station imele ihlelwe ibe le 1000 i software esithi nge web software SQN ukuthi i software yezek imele ivumele abantu abayi 1000 kuphela ikwenza ukuthi izek i polling station ingabi labantu abangaphansi kwenani le 1000. Lokho sokwenza izek yona inhlanganiso ethatha imali yama taxpayer eZimbabwe sikubona kuyikwephula amalungelo oluntu kusithi ukuthi abantu abasoze bethole ukhetho olukhululekileyo. Lokho ikuhlukuluza abantu beZimbabwe, sibona ukuthi umnanga kufuna ukuqila abantu kube yinto vele ebangwayo, kanti ke thina sidinga ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olungeladli, ukhetho oluphucukileyo, ukhetho olungelasimenemene.
Manje izikhalazo zenu selizihambise phambili yini ukuthi izek izilungisise?
Sizahlala phansi njengebandla sibone ukuthi indaba lesi iphatha njani, ngoba indaba le ihlitshengisa ukuthi umnangagwa ufuna ukuthi aphazamise ukhetho njengoba engafuna ukhetho. Siyazi thina ukuthi ubethutha abantu emaphandleni baletha edolobheni. Sesilokucabangela ukuthi abantu abakhona ku-voters roll libona labo abantu bemaphandleni, bona abavele behlale emadolobheni, lokucabangela ukuthi bengabe belahliwe. So lokho kudinga ukuthi wonke umuntu owe-Citizens Coalition for Change abe khona kusasa lapho esiyahlangana khona, sidinga amaqhinga okuthi sizaqhuba njani ngayo le indaba.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirohodza, isikhulumeli sebandla lesisisi kobulawayo, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Imizamo yokukhuluma le ZEC kumbe abezani PF yehlule, kodwa omunye wabakhokheli bezek umnumzana uTloyile Silayigwana wethule umbiko ngolwesihlanu esithi ezinye indawo zokuhlola amabizo zizaphuza ukuvulwa, okuzabangela ukuthi lolu hlelo lwengezelelwe ngelanga elilodwa kulezo ndawo ezizaphuza ukuvulwa. Lokhe sikudaba olufanayo, abanye bathi ukungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota i-delimitation kungaba sekuphuma egcekeni ngoba uluhlu lwabavoti oluvuliweyo lumanikiniki. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora wahambisa udaba lohlelo lwe-delimitation emthethwandaba esithi kumele lolu hlelo luqutshwe kakutsha, ukhetho lumiswe okwakathesi. Sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Kulakwashe Munsaka ozancintisa eBinga North efuna ukuba lilunga ledale lephalamende. Saqala ngumbuza ukuthi umkhankaso webandla lezanu PF uhamba njani khona le eBinga.
I-delimitation ikhangela ama-boundaries. Ngemva kokubona ama-numbers ababewafuna pe-every ward, so babe sebekhangela ukuthi bequme ngaphi kwenzela ukuthi iward ikwane lawo manumber. Abanye bayasala, abanye bahamba kwamanye ama-ward. Ngakho-ke akula oyalelweyo ukuthi engene ebe yi-candidate yayiphi party nge-delimitation. Okuchiyeneyo ukubana lapha wena kade ukhangelela ukuthi kuza ngintisa ukhona usutshintshiwe usuzakwanisa ukuthi ukonteste ukweyinye iwadi engasiyo leyo kade uyikhangelele, ngoba i-delimitation ithe iquma yakuquma yakufaka kwelinye icele okade ungaliyikhangeleli. So lokho asiyo into engakhalisa abantu, ngoba wonke umuntu engakhala kusho ukuthi akula delimitation eyayenzwa. Nxa ungananzelela kulamaminista lawo futhi afethwa i-delimitation yangeniswa semconstituency emabili amaminisi ngakelo babosimangaliso Ndlovu abasakontestanga, ngoba bafambaniswa labo baba uphuthi ungakhangela omama uNzenza labo minister Mona bonke bagcina i-delimitation sebefake ku-one constituency babhuqana khonale omunye wawina. So ayikhangeli ukubana nguzibane kumbe ungaphi.
Kodwa lona uhlelo lwe-delimitation lilubona njani, njengoba sisizwa kuthiwa uhlelo lolu aluhambanga ngemfanelo okwabangela ukuba abanye commission thina bengavumelani lalo
thina angifuni ukuliqambela amanga baba Gandhi thina uhlelo le limitation ngabebhinga lisihambelanga ngendlela efaneleyo ngizwabanye bayathaba ukuthi liwahambele kuhle kodwa thina alusihambelanga ngendaba efaneleyo ibhinga baba inkulu kakhulu ukhangele njalo ama population yethu ungakhangela kumbe usuka lapho uqala khona eyami constituency ibhinga north ifika lapho ephethela khona yi 284 kilometers ungaba ngumango osuka eHarare usiya eGweru lokho uku one constituency inkulu kakhulu okumangalisayo ukuthi sisigele ukuthi kumbe ingaqunywa ibhinga lawo iphose ifike kuma figures onalawo incane nje kancane kule bhinga north kodwa la inkulu so sibe sikhangelela ukuthi hayi sizaqunywa kodwa asikhangelela ukuthi siqunywe ngemva kokukhangela umango sikhangela abantu abaregistrele ukuvota ibhinga ibisiba labantu abadlula 90,000 abakwanisa ukuthi abaregister ukuvota ngomthetho wezeki ukuthi siqunywa 22,000 or just above 22,000 kumbe 21,000, 22,000, 23,000 ngikho ukuthi abantu beyenelisa ukuba yi-constituency so thina njengebhinga bengakukhayelisisa sibe silama-constituency akwana amathathu egcekeni kodwa kwadecide ukuthi kuthathwe abanye abantu bethu amanye ama-wards ethu engezelela elupane ngale ubana ilupane ingafi okuyinto edanise sibili abantu bebhinga ukubana yindaba singatholanga lathi ama-constituents amathathu eleyo delimitation icine isibona amanye ama-wards ethu esebanjaniswa sesiba makhulu okumangalisayo ama-wards ngoba thina i-ward yethu inkulu ukudlula amanye ama-constituents i-ward A1 so yinto sibili esihluphayo lokho sesikhangelela ukubana lathi njengabantu bebhinga bo sithole ama-constituents amathathu wenzela lathi nxa sithola ama-resources ngoba ba-allocator since that based on ama constituents ungakhangela even iCDF manika ama MPs thina sebe lokho sila ama constituents amavili thina sikhangelele intuthuko esigabeni sethu esebhinga
alo ke ngumnumzana kudakashe Munsaka isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo ezancintisa ebhinga north efuna ukumela lesi sigaba edalele parliamente
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele
Abenhlanganiso ezigqugquzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa seziqalise ukubhoda ngamafekitali bekhuthaza abavela kwamanye amazwe ukuthi baphume baphelele umhlaka 1 Nhlangula engakafiki Abantu laba bahamba bengamaxuku behlabela ingoma ezicothoza abokuza Ngolwesine bebese Cosmos City. Sixoxele sizalani seZimbabwe ehlala kwele South Africa umnumzana Muzobanzi izikhali.
Ngise Cosmos City. Labo bantu bebehamba bengena emafemini behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha abantu babadlela imisebenzi kungakho nje begcwele lapha e-car center emafemini behamba bengenela abantu mina ngise Cosmos City ngisebenzela emafemini e-car center
manje bebelodlakela yini abantu laba njalo njengezizalwane zeZimbabwe akulichiyanga lilo kwesaba ikakhulu likhangelele lakusasa
sisele silokwesaba kakhulu sisele silokwesaba kakhulu ngoba into eyenzakalayo laba bantu basingenela emafemini okuwukuthi emafemini lapha kulapha esisebenza khona so kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba asikwazi ukuthi kugcineni kuzagcina kuyiwuphi umumo kumbe kuzagcina kusenzakalani ngoba laba bantu basola abantu bangaphandle ngoba abalawo amaphepha njalo babathathela imisebenzi lapha eSouth Africa so yikho kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba le into esiyibona ukuthi ekugcineni izagcina esisinikeza iproblem yokuthi sicine sesithola ukulimala
manje njengezizalwane zeZimbabwe nxa likhangele khona lokho okwenzakalayo lesifiso yini sokuphenduka ekhaya kumbe lizabhekana labo lobo bunzima
kunobunzima kakhulu ukubuyela emakhaya ngoba isimo esibhekane naso emakhaya sibi akuna msebenzi emakhaya eZimbabwe njalo sikubona kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba mawusekhaya abantwana bazabe befuna ukudla bazabe bedinga ukuthi nabo bebe nempahla zokugqoka kepha ekhaya ngale akukho konke esingakwenza masingabe sibuyela emakhaya ekwenzakalayo ukuthi sizogcina sesithwele nzima futhi kungekho sikwenzayo so isifiso sokubuyela emakhaya hayi asilaso sifisa ukuthi angabe siyahlala nje lapha kahle sincengisa imuli zethu ngempilo ngoba masingaye emakhaya kunzima ukuthi siphile emakhaya
lo ke ngumnumzana muzobanze izikhali isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inhlanganiso yakwele Melika ethiwa Fitch Solutions yenze ucwaningo oluveze ukuba ibandla leZANU PF lizanqoba kukhetho oluzayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvakatshela kwele Malawi ngolwesithathu okwamalanga amathathu kuhambo olujonge ukuthuthukisa ubudlelwano bamazwe womabili. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7 linjalo nabalandeli nabalaleli bonke. Mina ngiyaphila ngikwisha mlalazi Dumane. Ngizwa ubuhlungu ngezeke engahloniphi isizwe sikamthwakazi noma isizwe saseZimbabwe uZulu wonke jikelele. Kambe uma izothatha ama-distance ukuthi abantu bevotela kanjana ibeyikhiphi ilanga njalo lokuthi khona bebezojheka amalokuzela amagama abo iqedinga so abantu begibele ngemali izalukazi gibele ngezigade ngemali zisuka lapho ezigada ezisuka khona abaye bahamba ngamanyawo khomba ukungahloniphi abantu lobantu maswabi kakhulu ngayo le ndoda yezekhi le so khomba ukuthi into ezenzayo ayinanhlonipho ngaba ngoZulu.
Yebo yebo Studio 7 yanyalibengelela lonke bantu ngemuvi yeyi ezamalota zivoyo lawo kutayini yini yini thina siyiza Hey, akule akule butotu hoda akeli sitereleni u ichamisa kabo phama brugwe izano very ibhokile ithengisa abantu ama youth la ngama $5 labadala manje hayi ama youth la hala ngqondo la lapha nje njenge ward 8 yona ngokwa izithene ibhizi bephiwa abadala labancane ama $5 kodwa wasezelana lo mntwana kuthiwa unkazana uthi unolwazi lo umntwana omncane nje kodwa wawemsebenzela naye uye wakhe izindlu zakhe bona batholeni umama kolivukeni atiti Pio $5 leso kuzonke aba bachamisa bopha amabhrugu ezake ebhokile ne lokuze niyayelwe bona lawa mama awathatha isinyuzi laba hayi ngabe kutothi
basakaza abalaleli vuka njani linjani mthokazi wonke hayi siyabonga inyuzi masenga lo khuluma ngilapha ngisegoli hayi siyabonga inyuzi sibonga nje lembono yabantu baqinisile lawa bathi ufanele i audio ibe mfitshane umuntu singarekhodi kodokude kakhulu 30 to 45 seconds kuyabe sekuzwakile ezilonke ezimuntu ihlala phezu kwedala ngicabanga ukuthi kubalulekile konke kanti sikulandele ukuze singene sibe baningi njalo kulo bhuti lo omunye ohleze senza uhlelo lokuvikelela uhlelo lakhe lukhona ngale sasingena lathi laphana ngingazi ahambe ayecheka ngesekhona nge-Friday ngomgqibelo ngabo 2 emini lwehlelo lwe-diaspora ukuvingelelana khaphana ngingene laphana download i-app yakhona i-Radio Garden laphana ngangene kule app kuthiwa Radio Garden download app yakhona Radio Zimbabwe. Like the page lakhona ku Facebook laphana. Thathi number zakhona zabo batshela ngalo ukuthi bemlalele. Abeyenza kumsangano wakhe lapha. Ngibona ngani lapha uRai. Ayeke ngapho lokho esenzela into ezinto zobuntwana lapha. Lapha sikhangelele umuntu oza commenta ngokukhulunywa maqondana lokukhulunywa enyuzini. Labakhuthaza abantu ukuthi uhambe ke vote wasilungisilizwe. Abo lokho esenzela ubuntu umntwana lapha into zozuzu esenzela into zokudlala emdala angazi ukuthi wagcina kukhethi bani lomfulo lomjida lo kaze kasihloniphi kahle kahle kade ngihlala ngizwe le nto yakhe le umdala ke balayibala inkomasiyane engile sikuba sangikibo gwale esifakele esenzelile ukuzeni esifakele ukutshisa nje into ezingelangqondo
salibonani balaleli nabasakazi bakastudio 7 eish mina nginokudana kakhulu ngendaba yeza izanu nje kodwa kukhona yacabangela khona abantu bezimbabwe nje mpela abantwana nje bezimbabwe yabacabangela okuyi-1 obona lapha lamaplazi ayi-21 manje bona kathesi bathenga ama-helicopter ama-helicopters isimo sasekhaya sinjeyana ngawani uyemuzu u-Anglon Sibanda esekutshela ukuthi sajayele ukusola yini ofuze siyincome or siyibuke ngama-helicopter abo bona bezazigibela sizafa sayigibela thina sizihlalele enkaya lapha emkusweni asilala amasimo bona bale-21 abantu ababo bahamba phezulu emoyeni thina sihambe emagodini nalawa angalungiswanga emgwaqo esibhedlela kulamito ungubaba mpelo lengqondo ungathenga ama-helicopter sitsho nje ukuthi ungubaba ekhaya ungayithenga mpela uthenga imoto i-BMW or i-Mercedes Benz abantwana bengela school fees ukudla kungekho ekhaya uyabo ngubaba onjani kuyini kwabo ofuze sikungcono bona abantu bake bakhona bake basicabangela khona nje singabantwana bezimbabwe kukhona nje okuyi-1 ayi mina ngaze ngubone mina hayi amaplazi bathatha bazinikana bodwa bathi lokhu nje okunye ongamaplazi nyana bafaka wona ama-ovedi asidayisela futhi ngenkomo amaplazi ayedayiswa la ngenkomo akulanto abazayenzela abantu besezimbabwe lapho hayi bandla nje ofuze nje siyelivotela awuthi sonke nje singamazimbabwe
Studio 7 salibonani linjani hayi thina siyaphila lapha ezimbabwe ngithanda ukulethwa umbono yabona izanu ngabantu abangamakhrukhu abalesimeneme manje kunohlelo lolu abantu abase-South Africa asebephelwe ngama-permit nabanganama-passport athi yona ifuna ukubanceda abantu abananzelele khonapho ukuthi lapho ukuthi azariga khona umnangagwa izanu lapho ezariga khona kubona labo bantu ngoba ngaye ifuna ukubancedisa ngezinto ukungena lezikhulu sokumele babe lamaphepha abavota khona bevotele izanu ngoba yindlela engiyibonayo mina abananzelele khonapho abantu bananzelele sibili ngoba kathesi ukuthawula ama-registration ayitholakali i-voters roll kodwa bona bathi bona umsebenzi uhamba kuhle akuna nto abayivumayo laba bantu labo ngamamenemene abantu abacorrupt ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 kwezemelika udaba lwesivumelwano sokukhweza isikweleti sikahulumende welemelika okuthiwa yi-debt ceiling sokuze kwavunyelwana ngamalunga amabandla omabili asedale awama-Republicans lama-Democrats kodwa kubikwa kulamanye amalunga amabandla omabili alokho engakavumelani lokusesivumelwano lesi akumelanga ukuthi kufike ngolwesithathu kungela sivumelwano okungathiya ilizwe lemelika lisenkingeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele i-debt ceiling kuyabe kuhamba njani
so okwenzakalayo khona manje ukuthi izikwelede ze-America sezifikile kulelo zinga and therefore ma kuyukuthi kumele baqhubeke bakwazi ukuthi bakwelede izimali kumele uhulumende abavumele so at the moment sike sakubona lokhu kusenzakala ngesikhathi sika-Obama lapho ama-Republicans ade controller khona i-House of Representatives bekwenza besala ukuthi bakhuphule izinga lesikweleti lezo okwenza ukuthi umkhonomi we-America i-government ihluleke ukubhadala izikwelete zayo and then lokho kuyinto embi kakhulu ngoba kuya-affecta i-stock market kuya-affecta umkhonomi wonke kuya-affecta labasebenzi njalo ngoba amakhampani amaningi agcina eluza and then le value ama-American securities iyayehla esingathi ama-bonds ama-security bonds ayaluza i-value and then umnotho omningi uyalahleka. So uBiden njengomongameli uthi yena akumelanga ukuthi kufike kuleso stage, ngoba all along vele i-debt ceiling kusukela ekuqaleni ibilokhu ikhutshulwa ngoba izikwelete ziyabe sezivele sezisetshenzisiwe. So akazwisisi ukuthi why all of a sudden sokumele ukuthi i-America ihluleke ukubhadala izikwelete zayo.
Abanye njalo ngabathi njengoba kuthiwa amazwe aphansi kwenhlanganiso le okuthiwa yi-BRICS efuna ukuthi kungasetshenziswa idola leMelika, ubona ungani kungagcina kubangela na ukuthi idola leMelika liphele amandla njalo lingasetshenziswa umhlaba wonke jikelele njengalokhu kade kusenzakala?
Mina ngokubona kwami amalunga afana labo BRICS lawa, ama-reasons abo okungafuni ukusebenzisa idola ngokubona kwami ukuthi idola liqine kakhulu, i-value yalo mawuli compare lama-currencies zabo abawasebenzisayo bona, ngingathi njenge-South Africa eyi-member e-BRICS, uzobona ukuthi i-rand mawulikhangela seliwile compared to i-dollar. So obviously makuyukuthi bayehluleka ukuthi bakhuphule ama-currencies zabo ukuthi akwanisi ukwenzana le-dollar, bazochoose khona lokhu ukuthi ngabe kusetshenziswa a different currency. Kodwa mina ngokubona kwami i-dollar uqina kwalo umhlaba wonke jikelele akusinto elula ukuthi bangaphomba ukuthi bavuke nje bethi asisasebenzisa i-dollar, ngoba kuzo affect ama-currencies abo even more. Njenge-rand khona manje selikhangelele ukuthi libamba i-20 rand to i-dollar elinye. So you can imagine mabe ngathi asisafuna ukusebenzisa ama US dollars plus futhi mawukhangele amazwe amaningi aboleka izimali ku-World Bank la ku-IMF, and izimali lezo kumele bazibhadale i-interest lokubhadala back izimali lezo kumele bakwenze ngama-US dollars.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwelemelika.
Oh,
ingoma ezothileyo kaAmanda Black isigqibela uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Ubungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota kungaba sekuphuma egcekeni na? Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti. Abenhlanganiso ezigqugquzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa sebeqalisile ukubhodabhoda ngamafekitali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.